Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtawazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 15 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo kweze kuseni namuhla. Izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhatshi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo. Ababalisi besithi kumele bakhwezelwe iholo labo lifike ku-4,600. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kumele ahlale ezilungiselele ukungena esitaladeni etshengisele phezu kokwehluleka kukahulumende ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhatshi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo. Ababalisi besithi bafuna elabo iholo likhutshulwe liye ku-4,600. Ngeviki ephelileyo uhulumende uke wahlangana lezisebenzi zakhe phezu kodaba lolu wathi uyenelisa ukuzengezelela iholo ngamadola aphose afike kukhulu i-$97 kuphela. Kodwa ziyalile izisebenzi ukwamukela imali zisithi incane kakhulu. Sibuze isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi ezimta uMnumzana Sifiso Ndlovu ngomhlangano wabo wanamuhla.
Umhlangano lo sikhangelele ukuthi uhulumende aze lempendulo ethuthukisa lokho ayethe ulakho esikhwameni ngeviki edluleyo. Nanku phela leyo mali ayefakile i-$97 yadliwa izisebenzi. Basebesithi bona kababuyeleke bayebona kwabakhulu babo ukuthi bangabathini. Sikhangelele ukuthi babuye bethe thuthu lelo holo abazali belithwele. Okwenza ngokuthi-ke sikhangeleleni thina sikhangelele ukuthi imali engaphiwa izisebenzi kayithi phecelezi isondele kakhulu kule imali esithi thina i-rate ye-RTGS nxa siyikhangela le-United States dollar. Nanku phela yizo izinto esezilethe ukuthi intengo zempahla eseZimbabwe ingathi iqansile. Okutho ukuthi izisebenzi ngeke zeneliswe ngaphandle kokuba zithole kunalokho.
Yimalini kahle kahle nxa ungayibetha?
Nxa sikhangele thina ngokusolakala kwemali ezikhwameni zethu, sikhangele ukuthi uhulumende ngawe uyasukuma nje kancinyane ayefike khonaphana kose emalini yabo ku-4,600. Nanguphela nxa sikhangela igrosari efunakalayo esingathi thina phela yindleko ezifunwa ngumuntu osebenzayo oswelayo, sikhangelele ukuthi ngaye kathesi impilo yakhe ngaye kulelo banga. Nxa ethe wehluleka uhulumende kasondele kulelo nani ukuze atshengisele ukuba ufuna ukusikhupha ebunzimeni lobesikiko. Ukwehlula lapho kungabe sekuyinto nje elobuxoxo phakathi. Sikhangelele ukuthi-ke uhulumende alethe impendulo engasuthi siyisebenze.
Abanye bathi kungehlula lezi nkulumo sebekhalala umsebenzi. Lina limi ngaphi njengababalisi?
Ngisafike ukuthi sizakhalala umsebenzi. Nami phela uhlala sikhuluma ngokukhalala singazange siqoqane labo ababalisi abayibo kumele bakwenze lokho. Kuyabe sokufana nokuthi nje sesibuye sabuya safaka nje imbongolo phambi kwenqawolayo zona zingakabotshwa. Kanti okwamanje osikhangele kho ukuthi sikwenze ukuthi thina ngaye uhulumende uyancedisa athuthukise lokho ukuze kungaze kwafika lelo banga lokuthi abantu bazizwe sebecunuka, bazizwe sebefika ekukhaleleni imisebenzi. Kodwa okwamanje-ke thina sikhangele ukuthi umhlangano ngokwe-procedure evele ikhona nxa kulandelwa inkulumo yokuthi kumele ibe mithathu nje umhlangano. Ngakho sikhangelele ukuthi nxa besiza baza nenkulumo nabo ezakwenza ukuthi siphange siqede lokho, ngoba akuncedi ukuba sihlala sisenkundleni sikhuluma ngento esegcekeni.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi ezimtha. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo yena uthi uhulumende kumele akhwezele izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso ezisifunayo.
Okuqakathekileyo nje ukuthi aluba uyalalela okuthiwo ngabantu, uyalalelwa okuthiwo zingcitshi, ayenze khonoko okufunakalayo. Sibona nje labo ongani uyabathemba abe IMF abe World Bank bayakhonona ukuthi kalandeli ngendlela abamcebisa ngayo, kube lalabo labo angani bayamtshaya ihlombe kwesinye isikhathi bengamtsheli iqiniso abamabhizinisi. Ungakhangela abamabhizinisi nxa uhulumende khipha ama-monetary policies kumbe imithetho ethize, ngabakuqala ukumtshaya ihlombe, akokuqala ukuthi uhulumende wenze okuhle okumangalisayo. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi ubona nje abamabhizinisi kuyibo asebenza khala njalo bekhuphula intengo yezinto, kabafuni kumtshela ke uhulumende ukuthi uyaphambanisa kumbe kuyesaba, asikwazi. Kodwa ke lokhu okwenzakala phakathi kwelizwe akusimangalisi. Sike sakutsho ukuthi yikho lapha umnotho oyakhona.
Emhlanganweni wanamuhla lo ubona kusiba lokuvumelana yini uhulumende senelisa ukupha izisebenzi zakhe imali eziyifunayo?
Asiboni nje uhulumende ekwanisa ke ukubhadala ke esingathi i-living wage ngaphandle kokuba atshintshe izenzo. Siyaprinta phela imali ukuze akwanise ukuthi aholise izisebenzi zakhe. So ngokubona kwethu akusoze kube lesivumelwano, singabe singathi ngesilungu a short term arrangement. Kodwa sizabona nje ekuqineni ingxenye izisebenzi zikahulumende zisamukela nje khonoku ababekunikiwe. Akusoze ke kuba hambise ndawo. Sizabona futhi bebuyela futhi etafuleni besiyakhuluma, babe lokho bekhuluma bephindelela esingathi i-collective bargaining arrangement engapheliyo, ngokuthi uhulumende kukhanya ngani okwamanje kakenelisi, akala mandla ukuthi engakwanisa ukubhadala ama-minimum wages.
Lina njengeZCTU like lakhuluma ngokuqoqa ukutshengisela ezitaladeni, luhamba njani uhlelo lwenu lolo?
Sizabizela amalanga alandelayo ukuthi siqala nini ke lokhu ukutshengisela. So inkulumo zethu ziqhubekela phambili, sizama ke ukuthi sichasise okusobala ukuthi yikuyini ke okusibangela ukuthi sitshenisele, ngokuthi abanye bangabone engani siphonkulwa lohulumende wabo kumbe iparty yabo. Sizama ukuchasisa ukuthi hayi, indlala ibuyanga yibo obenza nje sitshenisele, asilwi lo muntu.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa sekhuthaze abasekeli bebandla lakhe ukuthi behlale bezilungiselele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela ngokuthula esitaladeni. Besola uhulumende weZANU-PF ngokwehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Khuluma emhlanganweni ongenwe izinkulungwane zabasekeli be-MDC emaswingo izolo, uChamisa uthe ibandla lakhe lizatshengisela maduze nje. Wengeze wathi i-MDC ifuna kuqhutshwa inkulumo phakathi kwayo leZANU-PF ezizaletha inguquko kundlela ukhetho oluphathwa ngayo.
Ma-reforms atuda mnyika muna hase kutamba nawo. Toda kuno sandro ana zekite independent. So I'm going to make sure my elections are not going to be my elections.
Inguquko sifuna ukayisiyo yokudlala. Sifuna ukuguqula iZEC ibe yikomishini ezimileyo. Sifuna ukhetho lukhutshwe ngemfanelo kungela ukuqinibezela. Izinduna kumele zisebenze lonke umuntu. Akumelanga zibe ngeze-MDC kumbe ezezanu-PF. Kumele zigqakathekise abantu zingathathi hlangothi. Yikho esikufunayo njalo emapholiseni lakumabuso. Sotsha ngale lizwe ayisilo lezanu-PF. Zanu-PF yakufundisa inzondo. Sotsha akumelanga libulale kumbe ukutshaya abantu. Kumele libavikele.
Tshisa mama tshisa! Gukula!
Umnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho emhlanganweni awenzele emaswingo labasekeli be MDC izolo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesifazana welupane otshiye izakhamizi zikhuza umhlola ngemva kokugana isithembo samadoda amabili. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uphakathi kokudinga indlela zokukhuthaza ukusetshenziswa kwamandla esola njengoba amagesi esilela elizweni. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibona nizihlobo, ngiyacela laba bantu ukuthi limvakele indaba yami le emoyeni. Nilohlupho olukhulu lomntanami engilaye lapha ekhaya wedeswe into. Ngicela limfakele emoyeni, ndinga uncedo noma kubani la kubani noma church noma belapha ngesintu ongangcedisa kulolu hlwehlu uhlupho engilalo. Ngiyacela mthakazi sendubekile asakwazi ukuthi ngiqonde ngaphi. Ngicela nje limfakele indaba le emoyeni, umntana wami bamfaka umncedisi into elala laye emenza umfazi. So inombolo zami zithi 077-401-26-22. Ngihlala eKhesa, ibizo lami ngubekezela Spanda.
Sanibonani balaleli baka Studio 7, lo okhulumayo nguSamsiki. Nangishilo kwenye inkulumo yami eyadlula ukuthi abantu bemathebelelende abakamthwakazi abakawutholi uSibusiso. Nanku kulokho kuyenzeka, kuyabonakala ukuthi eqinisweni uSibusiso asikawutholi. Ngolwesihlanu lolo lwedlule, nangu ukansila uKambarami esiyahlukumeza uDube ehofisini lakhe. Igunya likaKambarami liyabonakala ukuthi ligunya alithatha ku-tribal supremacy ideology le abahamba ngayo bonke abantu beMashonaland, abeza ngamaphathi abo bazenze sengathi bangama-saviors abantu bakithi emathebeleleni, kanti bona bayazi i-agenda yabo eyokuphusha i-1979 Grand Plan. Mina ngifuna ukuthi ikhuthaze abantu bakithi emathebeleleni lingaqali ukuqilwa liluthwa ngamashona besiza lamaphathi abo emathebeleleni bethi bazolisiza. Nxa besiza lamaphathi abo bafika bekhuluma izindaba ezilizwisa ubuhlungu ezeku-ground bethi bazolimela. Kodwa nxa selibakhethile khangelani ukuthi benzani. Okambarami bendaba iyasho iBhayibheli ukuthi ibusisiwe indoda omgodla wayo igcwele abafana, ngoba isitha basihlangabeza sisekude. Basihlangabezile abafana bakithi isitha sisekude. Mina ngithi phambili ngomzabalazo, inkululeko isiseduze bakithi.
Hayi, into eyenziwe ngu-acting mayor ayikho right, ayilungile. Kumele abantu bayiqondise, kumele akhuzwe kusasemanje before amile impande nomsila, ngoba uya-ekta umeyakekho sesifundweni. into enzile babonisa ukuthi bana kune hidden agenda ikhona into abaphezulu kwayo ikhumbule kudala bemfuna ukulawayo ukuvele kunomkhuba ukuthi ubulawayo ukukhokhelwa nje ukuphathwa abantu babo ubulawayo qale nje manje ukuthi bana kube nabantu abavela kwisindawo eMpumalanga sebethola imisebenzi siba ukhansela kobulawayo sibuyabonakala manje ukuthi hayi ukhona abaphezulu kwakho yebo siyazi i-challenge ikhona ukuthi abantu bawubulawayo sebesemazweni kodwa kususa ngene yiyo phela le nto kususayo ukuthi babele bengatholi imisebenzi lokho befakana kubona abavela ngaphandle abavela eMpumalanga kelana mele nazelelwe mele nazelelwe mele icelwe ubulawayo mele abe ngabantu bawubulawayo yikho nje amanye amabandla esithi devolution of power basinto ezinjengalezo.
Salibonani, linjani? Ukhulumayo umkhokheli. Ngithanda lami ukufaka kwami umbono, kodwa ke kwayesuka ukuthi kulokubandlululanga. Khuluma ngendaba ye-city manager wabo Bulawayo lo ogcotshwa ke ngu-assistant mayor u-acting mayor. Into emele abantu bayibone kwamanje asuka ukuthi ke kumbe sesibandlululana njani, into eyenzakalayo abantu basemathibelele nduma bengahlalela inyawo bahlalela izandla bengathi kababoni lo nyako siyaphela kuyabo kungelanto abanayo cause abantu basempumalanga sebefuna ukureda yonke into ibe ngaphansi kwayo cause kunabantu thina esiphila nabo abasempumalanga ngababiza njalo abane abathi uma umuntu wese ngapha emathebeleleni kulento esolwayo uzwe bafaka igama lokuthi sizolicotsha elizweni lethu libuyele ngenyawo lapha elabuya khona. Into eyenzakalayo ke leyo cause u-city manager kumbe u-town clerk asiyo oleta ilokhaneni izulu and izinto ozenzayo uzitshelwa ngomeya.
Hello, ngiyalibingelela lonke basakazi nabalandeli be-Studio 7. Ngiyabonga lamunxa engangena kuhlelo okukhulumayo ngu-Give More Ndlovu kwelenkayi komnyama bambile. So sami isikhalazo nje bengithi isiphawule namhlanje ngizwile kakhulu president wethu Nelson Chamisa uyakhuluma lapho ukuthi ke bonke nje abalandeli kufanele ukuthi betshengisele ngomumo okhona manje eZimbabwe manje elokhu lathi sikutshayela ihlombe sibili ukuthi abantu ngenxa yohlupho olukhona kumele kutshengisele kakhulu ngenxa yokuthi uhulumende esinayo manje akasenzeli kahle ngoba sithwele nzima zonke izinto zenzima. Uma uvuka nje ekuseni konke ubunzima kuyaqala umumo ngapha uma ngakahle sibili hayi kunzima sibili hayi. Ngiyabonga igama u-Give More Ndlovu sasipho kuhle from Kayi.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Russia abophe abantu abangene esitaladeni izolo betshengisela phezu kokuvinjwa kwabamabandla aphikisayo ukuncintisa kukhetho lwamadolobho oluzayo. Kulentatheli zindaba yakwele Afghanistan ebulawe ngabantu abangaziwayo ngolwesihlanu. Isidumbu salintatheli sitholakale simanxebanxeba. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika namuhla siphatha udaba lukamongameli Donald Trump yena osechotozwe kakhulu ngabaningi ngemva kokutshela abameli bebandla eliphikisayo elamademokrats edale lephalamende abavela kwamanye amazwe bebancane kumbe abalabazali abadabuka kwamanye amazwe ukuthi kumele babuyele emazweni abo. Abanye bathi lokuveza sobala ukuthi uTrump ukhetha ngemihlobo ngoba abantu akhuluma ngabo bengabansundu kumbe abukholo lwesiMuslim. Sixoxele sale sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngamagama abuhlungu lawo njalo ngamagama abonisa ukungahloniphi abanye abantu. Umnumzana uTrump kabahloniphanga labo mama akhulume ngabo njalo nxa ethi kababuyele bona emazweni akubo. Bangophompe zumane kanjani nxa kuyikuthi kakusibo balapha. Okwenza bafika kulawo maposition abakuwo kuyikuthi bayisebenza izizalwane zalapha. Imvelaphi yabo kayinani lokusebenza kwabo. Mbonathi kabahloniphanga laphana kakhulu sibili njalo kufanele ukuthi ngabe amandla lawa dlalisayo ethukana kumbe echothoza abanye abantu asebenzisana labo sopolitiki ngabo wasebenzisa ukuthi ahlale phansi akanakana amadingangcono okuxazulula ihlupheko zalapha elizweni leli alikhokhelayo, hhayi ukuthi mhlawumbe abe khombi imini wabanye abantu ekhuluma kabi ngabanye abantu.
Abanye bathi amazwi kaTrump la aveza sobala ukuthi ungumuntu olenketha betshabi njalo ongayihloniphiyo eminye imihlobo yabantu ngaphandle komhlobo wakhe ongumhlobo wabamhlophe. Ungaba ukubona ngaleyo ndlela lawo?
Kuliqiniso lakho kakhulu. UTrump nje ukuthi kakuphumisele njalo kunzima ukuthi yena angakukhipha ngomlomo wakhe. UTrump kahle kahle is a racist. Uyazonda especially abantu abamnyama labantu abangaphandle. Singanazelela ungakhangela kulezi phephela eziningi ezizama ukungena e-America lapha zisuka e-South America zisiza la. Indlela aphatha ngayo laba bantu bakhona sebeke badutshulwa bengakangeni la kungena elizweni bese sengaphandle kodwa bedutshulwe ngabantu laba abafinga ukuthi bazengena la. Sikhangele abantu ntwana labo mama abazithwele abayizithiphela abasendleleni bafakwe emathejini okwenkomo. Kambe ngabe ubonisani lo luthando noma inzondo? Kuyinzondo esegcekene ngala muntu umnumzana uTrump.
Khona ngapho eTexas sizwa kuthiwa like latshengisela ngolwesihlanu phezu kwendlela aphatha ngayo udaba lokungena lokuphuma kwaba kwamanye amazwe kuleli. Ungasichasisela okuningi ngokwenzakeleyo khonapho?
Abantu beze ngobuningi babo njalo nxa ngithi abantu bezile lapha kangitsho abantu abafana lami abayizithwepheli kumbe abantu abalezihlobo eziyizithwepheli. Sengikhuluma ngabantu abalapha e-America lama-Native American bebekhona la bezobonisa uthando kubantu abafana lami abayizithwepheli. Sikuchazile lami ngiye ngathola ithuba lokuthi imifakwathi sichaze ukuthi kanti kuyini vele okwenza ukuthi abantu baze basuke emazweni abo bazithole siyadinga lapha abangacatha khona. Sakuchaza sobala ukuthi kwenziwa zinhlupho esihlangana lazo emazweni esikuwo. Kungaba izimpi, kungaba mhlawumbe ama-economy engasebenzi kahle, kube indlala abantu besifo sebebalekela emazweni angcono, kodwa abantu bazile bazosisapota baphakame ngobuningi kakhulu. Sabachazela bezwisisa njalo bona bethi bebethela ama-placard bethi bona ama-asylum seekers they are welcome, ama-refugees they are welcome as long as bengezi ngobugebengu. Ngoba umnumzane Trump sibone sithi bona iziphephelo eziningi ngama-criminals bababuya lama-drugs. Abantu abasebenza ngama-drugs abalathi isidingo sokuthi bahambe egangeni for tools kumbe izinyanga ngoba ngabantu abanemali laphana balendlela zabo. So laba abantu esibabona bethwele kanzima omama abazithweleyo bese sithi bona izigebengu ngabama-drugs ngamanga lawo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngezemidlalo. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we-netball selingenile kuhlandla lesibili lomncintiswano we-netball World Cup ngemva kokunqoba eleNorthern Ireland nge-51-49 izolo. Impumela yemidlalo enguqu eyemidlalo ye-Kasilaga Premier Soccer League edlalwe izolo yona imi kanje. Caps United 2, Yada 0, Triangle United 2, Tel 1, 1, Mushawani Stars 1, Herentals 1, Wange 2, Chigenin 1, Highlanders 1, FC Platinum 1.
La puma la belishilanga lembelo yonge yayibukeka inhle abantu bakamthwakazi becocisana ngendaba ezimna nti nti kwaze kwamnandi bathini ho bakhuluma ngayo phela inkunzi emnyama ufokanyongolo ufokamqabuko umafukufuku bathini umkali wesiziba ngubani na Inkunzi emnyama ufokamqabuko ebhonga emaphathini kwakhalisitha Inkunzi emnyama
Mukatheni livuka njani kumagumbi womane womhlaba lapho elingaba likhona khona pa eMelika UK eZimbabwe kanye kobulawa kontutu ziyathunqa komfazi uShayindoda eHarare kokwe gweru kwekwe kwanda plum tree utichi chagechenge ewange binga Livuka njani sihlobo zami siyalamukela njalo siyalibonga abasilandelayo ku Facebook kulo Jason Maphosa uthi wena livuka njani msakazi siyavuka Maphosa silethemba lawe uvuke kuhle noma kuku Ntombi Ngwenya lawe uyabuza uthi livuka njani msakazi hayi sivukile mangwenya silethemba lawe uvuke kuhle Princess yabuhle ntini ubuza ufana lawe uthi uvuka njani msakazi hayi mina ngiqinile ntini ngilethemba lawe uvuke kuhle zihlabangana utwena kanti uthamisa kuyoze kube nini ehlala ebamba amarali laye ungani sokufika la aphelelwa khona Chase Skuza ehlabelake kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe emnandi indlikizane ethi yona inkunzi emnyama ukuzigqiba ke ezekuseni esikhangele ebezihamba phambili izisebenzi zikahulumende zizahlangana lomqhatshi wazo namuhla kukhulunyiswana ngodaba lweholo ababalisi besithi kumele bakhwezelwe iholo lifike ku-4,600 Umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kumele ahlale ezilungiselele ukungena esitalatweni etshengisela phezu kokwehluleka kwahulumende ukulungisisa umnotho. Hayi ke kwanele, kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-Fast 7. Sitshone kuhle, mthwakazi olivalelisayo nguNtungami Linkomo.